Abanye abazali sebethenga okufunakala ezikolo emigwaqweni besithi akusathengeki ezitolo ezithengisa ingwalo lezigqoko zabantwana abafundayo. Ugwalo lokuloba okutshiyeneyo lubiza amadola ayisitshiyagalolunye ezitolo, kuthi emigwaqweni lungamadola amahlanu. Unkosikazi Sandisiwe Moyo, umzali obedinga impahla yesikolo koBulawayo, uthi intengo yempahla zesikolo ikhuphuke kakhulu ezitolo ezithengisa impahla ezilohlonzi.
Intengo yama-informs ikhuphukile kakhulu ema-shops ayiwekhangelela ukuthi iwathengise iquality stuff. Ofuze ukuthi i-short yomntwana e-primary i-184 compared to 600 times 40 ngama-40 bond to 50 bond. So it comes 3 ilama-chins. Ofuze ukuthi isizi yakhona mara ukuthi umntwana oyedwa i-3.5 akutshela ukuthi bakazokhweza futhi uyabuza uzawukwanisa. On top of that ubhadala isizi uphinde ufake le-grocery phezulu. I-grocery ezakubiza 2000 uyabunganani eZimbabwe khona malini.
Omunye umzali unkosikazi Nozithelo Ndimande uthi uthole intengo yengwalo ikhuphukile ezitolo kodwa kukhanya iphansi emgwaqweni.
Bakithi ngiyangena ezitolo lapha phakathi ngithole amabhuku ayi-$9 abantwana ama-72 pages phandle bathi $5. Kothophasi lapha bakithi lakwakungeneki. Ngithi ngiyathi ngithole imfomu yomntwana ekade ngiyifuna 400 and something phandle lapha bathi 100. So sengenza kokukhala ukuthi ngize ngiyithenge nge-70 bond. Hayi bakithi into zinzima lapha, angazi ukuthi abantwana bethu bayafunda yini kuya phetha ngani into le.
Unkosikazi Nobuhle Maphosa othengisa impahla zesikolo uthi lo nyaka ibhizinisi kayihambi kahle.
Ngabona amantombi lapha amasikothi yonke la indawo la iminyaka yonke le edlule nje sasingafaki phansi, ayetholakala kuthophasi kuphela. And sasikwazi ukuthi abantu abagqoka amayunifomu lawa kithi kababuzi kathi ngaphezu kwaziwathi ngoba lapha alele sikhayizani kuthophasi ngoba kodwa ekuhambeni kwebhizinisi
Omunye wabathengisa emigwaqweni unkosikazi Mildred Nyoni uthi umumo omubi wezomnotho welizwe yiwo oyenza ibhizimusi ingahambi kahle.
I-business vele is very low ngenxa yokuthi umkhono muwethu awumanga kuhle. Ngawo umkhono muwe unekuhle ngalathi kube business ngoba ungaze ushuthise awumtholi umuntu okubana athenge ngoba vele kahle kahle imali kayikho.
Ngesikhathi abazali bephithizela belungiselela ukuvulwa kwezikolo, ababalisi bathi balakho ukungayi emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association umnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi abaningi bathi baza kwehluleka ukubuyela ezikolo ngoba kabalamali.
Ababalisi abaningi sebekhombise ukuthi baza kwehluleka ukuthi babuyele emsebenzini ngolwesibili ngenxa yokuba kabalayo imali yokuthi bagade amabhasi wona alenhlawulo ethe yakhwela. Kanti kunjalo nje abalakho ukudla njalo okuzabenza phela baphile besezikolweni. Okunye osokuvamile sokuthutha kubabalisi ukuthi abantwababo bona ezikolweni bazakwehluleka njalo ukuthi baye khona. Siyabona ke ukuthi into enjengale izaphazamisa ukuvula kwezikolo ngo-2020 ebesikhangelele khona ukuthi abaqhathi abancede ababalisi ngendlela ephezulu.
Kasenelisanga ukukhuluma nabaphathi intambo bakahulumende ngokuvulwa kwezikolo. Uhulumende usanda kwethulela izisebenzi imali ezikhuphukileyo kodwa bayalile ukuyamukela besithi kayeneli inswelo zabo. Abathola iholo eliphansi kade sebezathola imali eyedlula kancane ye-2,000 zamadola eZimbabwe, i-$2,033 ngenyanga.
Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.